Abanye abantu ababaleka eZimbabwe besethuselwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela imizamo yokutshengisela emugaqweni nyakenye uZulu ekhonona ngobukhohlakali bathi kababuyele ekhaya ngenxa yokuthi akula nguquko kwezokulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Abantu laba bagoqela uMnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabekwa Foundation, uMnumzana Joshua Dingulube olwela amalungelo oluntu, labanye abathi baphuze bathunjwa nyakenye kwele Zimbabwe. UHanana uthi akuqedakali okwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende lo obusayo ukhanywa eqhubeka ngochuku. Ungakhangela izikhathi abangene ngazo emzini kaMoyo, yizo izikhathi abangena ngazo kwaMumuzi, yizo futhi izikhathi abangena emzini kaNgulube, okutshengisela ukuthi indlela abasebenza ngayo lokhu injalo.
UHanana ugcizelela esithi kunzima ukuthi abuyele ekhaya.
Angizake ngizwe nge-procedure yokuthi khona kuyenziwa i-ferret team elanda abantu phakathi kwamabili isiyababopha. So ukuthi senzeni, it's unfair. Ngumbuzo ekade ngingawukhangelelanga emuntwini okhokhelayo ukuthi senzeni kumbe ubani uyenzeni. Ngoba eqinisweni lami ngintsho ungambuza ukuthi ngenzeni, angikwazi. Secondly, kuthiwa khona kungenzakala ukuthi abantu abaya bezosilanda ebusuku ngaba yizigayi. Hayi, angikwali khonokho, kodwa it will mean izigayi ezicomplicated. In that ngoba izigayi zabuya kithi zazile mota yamasosha. Babe le mota ebhalwe Bulawayo Central Police, yizo izigayi lezi. And the funny thing ngezigayi zona lezo ziqanjwayo ukuthi kungaba kuyizigayi. Singaka report ukuthi kukwamuliwe izivalo ebusuku kudingwa abantu, babuya bona bazobuza endlini ukuthi kanti abantu ababuye phakathi kobusuku umthulisi bamthethe yini, bamtholile yini. Ngamapolisa azintroducayo athi ngosikonstable banibani abevele Central Police. Singaka report base bekwazi ukuthi kutsho ukuthi izigayile zathi zisuka lapha zareport hayi sivela ngalo kuyadinga umthulisi liyembuthi simtholele zimsweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngulube othi waphuze wathunjwa koBulawayo.
Kunokwenziwa igovernment yale yinto engathi i-strategies yamnangakho ukuthi azame ukuthi abulale anyone oyi-leader lakhe abakwenza kunkomo. Babehla unkomo fuze abulawe ngenxa yokuthi nguye ohamba la ma-distant, nguye olabantu bona laba abanjani emathebelini abalezibindi abafisa ukuthi balwele into yabo bayiphutshe. Lakathesi indaba eyenzakalayo ibuhlungu kakhulu. Ungakhangela babaduba ngubonisa ukuthi ungakhangela from the time ungakhangela iminyaka le edlileyo abantu abalandwa ebusuku ngabakithi laba abempumalanga balandwa emini balandwa ntambama bafonelwa. Lakathesi sithole ukuthi umqondisi uyatsho ukuthi kalacala kufana lami bengelacala bengiziphumela bengiziphumela ethi ngicala babengigwebelona lingelasizathu yilo ngikho ngaphuma e-bail pending appeal. So asinanzelele ukuthi uhulumende lokhona aso government babandimande ngabantu bezanu abasebenza labantu abaku-military intelligence, abantu abangama-CIO, abantu yibo abalandelela abantu ezindlini befuna ubabulala ngoba vele indlela osophilisana ngayo ku-government le ngesimafia ukuthi akufuzanga kube lo muntu ophakamisa ikhanda, ophakamisa ikhanda afuza gongo.
Kodwa uMnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF uthi abantu laba besaba umnyama ongelampisi.
Akula nto enhle ukubana ubone omunye wakho ecatshile kumbe ehlukumezekile. Akusiyo nto ethabisa yona leyo. Kusafuze lake sike sidinga indlela zokuhlalisana kahle. Singahlalanga every time sikugiya ye-politics, igiya ensolo, igiya kuphela yokuhlukumeza into engathenga ezikhathi zonke. Then usuexpect lona into yonke i-turn out into your favor again. Kodwa khonokho ungakubhalansa ku-two, akubhalansi.
Ilizwe leMelika lisanda kwethula umbiko othi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo oluntu okwesabekayo. Kwethule lokhu egwalweni olujulileyo olulungiswe luhlangothi olubona ngezamalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.